I-power station eyiphela kanti sipha ingxenye kuba 40 megawatts but yayakwa ukuthi sipho 90 so that's an extra 50 megawatts ezangena ku-50 i-power grid into eqakathekileyo yona le ukuthi you know ugesi lungene duze nobunenge ngoba nxa ishota amagesi kanje amasektari ecitshela amagesi ama-suppliers ethu amanye asehluleka ukunika ama-romesili ama-products abayenza amambodlela kuthi ngapha bayehlulele ukusinika amambodlela akwanayo njengoba sesumkhathi owekhisimusi abantu bebathenga intengo yinani phezulu kodwa sesingasazi ukuthi senelise ukuthi sibanike ama-products akwaneleyo ngenxa yokuthi ama-suppliers they are struggling for power. The problem
thermal power station le ikhona koBulawayo kodwa kulenkulu eHwange kanti ingani kungaqalanga kwavuselelwa nale ehwange kwengezelelwa ama-megawatts
lokho hhayi kuya ngesikhwama isikhwama somuntu esiyenza ukuthi aqonde athi ngiyaqonda laphana ukuthi ukuthi yeyakoBulawayo le ikhampani ekhangelele zokuncedisa ibona ngani imali yakhona iyancwebela i-India ibona ukuthi le iyancwebela engxenye koBulawayo naye iBulawayo kumele sinanzelele ngoba ama-industry sesenemalutshwana ngaso singawaqedisa sesiwaqedisa ngokuwanwethugesi ngokuswelakala kwamagesi kutho ukuthi siyabe sesiphithasile amafektari la amalutshwana asele kuyinto engani ngibona ngani kumele sikuqonda ukuthi iBulawayo yiyo abantu base-India abakhethe ukuthi bayazayincedisa bayizizelele ngoba amagesi lapha ase bawalungise khonapha kuBulawayo akula-transmission loss kasuze siwaluze ngoba kwesinye isikhathi engayenza ehwange ngani akula guarantee yokuthi azina esezingapha koBulawayo.